Lokhu kuphume emhlanganeni wogatsha lwezemvelo umumo omkhathi lamanzi lenhlanganiso eziphatheka kule imisebenzi owenzelwe eHarare lamhlanje. Umnumzane Elisha Moyo ongumcubunguli kulolu gatsha uchasisa ngokuqakatheka kwalo mhlangano.
Umhlangano oqakathekile kakhulu ebantwini eZimbabwe, elizwe lethu leZimbabwe, specific kukhuluma ngokuguquka komumo womkhathi, ukuthi abantu bayabe kumele ukuthi bephile njani. Siyabona njalo leli ngo-2017-2018 season izulu kalini kuhle, so sibe sikhuluma sibona ukuthi wini esingakuyenza ukuthi abantu baphile kuhle. Kukhuluma ngama-negotiations, inkulumo eziyenzwa ngamanye amazwe ethiwa Conference of Parties.
Unkosazana Elizabeth Guruguru wenhlanganiso ye-Smart Agriculture Youth Network othi bafunda okuningi ngendlela ezintsha abangazisebenzisa ezingaphathisa ziphinde zihuge labatsha ukuthi bengene emsebenzini wokulima ngokugcweleyo, bagcine beziqhenya ngawo ngoba belakho ukuphila kulokugijimela emadolobheni.
Ama-youth bafuna ukumigrate bachiyizinto ezefarming, bahambe etown bayogqoka amasuit awo but thina from iClimate Smart Agriculture siyabatshela ukuthi iClimate Smart Agriculture kakatheke kakhulu ukuthi ama-youth apractice.
Umoyo uthi okujabulisayo ukubela eZimbabwe ilizwe elisathuthukayo elizama ukuvuselela amafekithali yalo, njalo lilakho ukuthatha leli thuba ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku kumsebenzi wokuwavuselela okungenza ukuthi kwehliswe intuthu lumsebenzi uphumelele kakuhle.
Ama-industry onke abe evulwa, bo-Zisco, bo-Zimasco, bo-Bulawayo. Abantu bebekwazi ukuthi ko-Bulawayo kuthiwa kontuthu ziyathunqa. Thina abantu be-environment sifunda kube ngama-industry ko-Bulawayo, but kungabi le ntuthu. Sayifuna intuthu, sifuna ukuthi abantu baphile kuhle, abantu bayenza ama-industry, izinto zihambe kuhle, but kungela intuthu. So nalo libizo kuthiwa intuthu ziyathunqa, hayi intuthu asayifuni.
Abogatsha lezomumo womkhathi bathi uhulumende usethole usekelo lwemali esebenzelana lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Development Program, njalo kuzahlolwa imisebenzi efana lamabhizimusi amafekithali, izitimela lezimoto ezisetshenziswayo elizweni. Kuthini udubo lwentuthu ephazamisa umkhathi lo moya wokuphefumula lungalungisiswa ngayiphi indlela? Abamabhizimusi abaningi abangenela umhlangano bathi sokungadingakala ukuba kusungulwe idale elibona ngezomumo womkhathi elingabunjwa ngabomehluli labachuchisi, njalo kukhuthazwe ukusetshenziswa kwamandla afana lawe solar energy, i-wind power lamanye ehlisa intuthu engcolisa lokuphazamisa umkhathi lo moya ophufumulwa ngabantu, izinyamazana zemvelo. Lo mhlangano ungenwe ngabenhlanganiso ezijeneyo ezigoqela abamabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo, abenhlanganiso ezimela izisebenzi lohulumende. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.